So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Livuka njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 8 kunhlolanja 2021 ngontungamile nkumo. Endaveni zekuseni lamhlanje
kuvaliwe njalo kule lockdown abantu abaningi abasebenzi basebenza kwi-informal sector sokunzima kakhulu.
UZulu uthukuthele ngokukhuphuka kwentengo yezinto ezigoqela impuphu lamafutha okupheka.
Kule ndaba yokubana abantwana bebengafundi into okufuze ukuthi sizibuze yona ukuthi uma abantwana bebengafundi kwakuthiwa bayabhalani.
Uhulumende uthi impumela yemihloliso ka-Grade 7 isitholakala ezikolo kusukela namuhla ngesikhathi iningi likhuza umhlola ngokwehla kwenani labaphumeleleyo. Kubhubhe abalitshumi nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi ayisithupha lanhlanu belo mkhuhlane lo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi ayisithupha lanhlanu 65 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebanjwe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu lane 34,552. Asebebhubhile bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu edlula amathathu 1,326. Inani lababanja lomkhuhlane kanye labafayo kulezi nsuku liyehlanxa kuqathaniswa la kumaviki ambalwa edluleyo. ELeSouth Africa lona lazise izolo ukuthi selimise uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni eliwathenge kunkampani ye-AstraZeneca ngoba uphenyo olwenziweyo luveze ukuthi umuthi lo awuvikeli ngokupheleleyo umkhakha we-coronavirus omutsha otholakale kulelo lizwe. Uhulumende uthi impumela yemihloliso ka-Grade 7 elotshwe nyakenye izatholakala ezikolo kusukela namuhla ngesikhathi iningi likhuza umhlola ngokwehla kwenani labaphumeleleyo. Isilinganiso sabapasileyo sehle sisuka ku-46.9% ngo-2019 saya ku-37.11% nyakenye. Kulezikolo zemaphandleni ezifika phose amatshumi ayisishiyagalolunye 88 ezigoqela isemathebelelendi ezehluleke ukuthola ngitsho lomfundi oyedwa opasileyo. Sixoxelo lwela amalungelo kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kule ndaba yokubana abantwana bebengafundi into okufuze ukuthi sizibuze yona ukuthi uma abantwana bebengafundi kwakuthiwa bayabhalani. Ngoba uma uhulumende esithi asiyomlando wakhe kwakumlando we-corona kodwa ngoye uhulumende wathi abantwana bebhala ama-exams bebengafundanga. So mbona ngazathi uyabe balekela i-responsibility ngoba ngathi bayebhala abantwana. Uma wayesithi baye bale kwazi ukuthi bebengafundi wayesithi bayabhalana. Bese kubuya udaba lwezikolo ikakhulu emaNdebeleni ukuthi izikolo zibuqamama lalapho abantwana olabantwana bahamba imimango belanda isikolo ngenxa yokuthi siyakhumbula ukuthi ngesikhathi ilizwe ngemva kukazibuse ilizwe lithuthuka emaNdebeleni kwakungalantuthuko ngoba kwakule genocide yenziwa ngohulumende. So because akukabi le ndlela yoku-addressa that thing nguti iMatabeleland yabuyele emuva ngentuthuko so abantwana bahamba imimango enye into esizayikhangela kakhulu ukuthi kanti bona vela ababalisi bazuza okungabanikeza umfutho ukubana befundise yini ngoba ababalisi bengatholi imali enelayo engabenza be discharge umsebenzi wabo ngokuzinikela ngoba be demoralized obvious akusoze kuphume lutho so mbona ngazathi konke lokho uhulumende engathi corona kodwa i-education yethu iya isiwa ngenxa yokuthi abaqeqeshi babantwana abakhululekanga akukho okuba okumamotivator and konke lokho it has nothing to do with the corona and lakathi abantwana bafunde akula effort yokuthi kungenziwani ukuthi befunde ngoba ilizwe lethu selabuyela emuva kakhulu
bakhona abathi abantwana abangaphumelelanga kumele babhaliswe kakutsha kungaba indlela enhle yini le
abantwana ngazi bebhale kakatsha umbuzo yokuthi njengoba umnyaka uthwasile bafundile yini ungakhangela abantwana umnyaka ophelileyo wonke kabafundanga lakathi umnyaka suthwasile abafundi so ungazi ukuthi bebhala kakatsha umbuzo yokuthi babhala kuyini asebekufundile so mbona ngazathi kufuze sikuvume ukuthi abantwana kabafundanga they were not ready for them exams abantwana abafundi they are not yet in a position ukuthi bebhale ukuthi bebhale befeyilile befeyiliswe ukuthi abafundanga sithi beyibhala kathi bengazange befunda kuyaphuma the same result
umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu iningi lithukuthele ngokukhuphuka kwentengo yezinto ezigoqela impupho lamafutha okupheka umphathi ntambo obona ngezokuthengiselana unkosikazi sekayinzenza utshele umsakazo we-ZBC izolo ukuthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha okupheka kubangelwe ukukhwela kwentengo yamafutha angakalolongwa kuhle aphelela aziwa ngokuthi i-crude oil wona athengwa phandle kwelizwe njalo asetshenziswa ngamankampani eZimbabwe lungisa amafutha okupheka unzenza uhlekwe ngabantu abanengi besithi akula budlelwano phakathi kwecrude oil yezimota lamafutha okupheka kodwa ingcwethi kundaba zokulungisa amafutha umnumzana Busisa Moyo uchazise ukuthi unzenza uqondile njalo uthe ubekhuluma ngecrude oil elungiswa ngokuchola indumba zesoya beans uthe amafutha la athengwa kwele Argentina lapho kulezi sebenzi eziphakathi kokukhalala umsebenzi izano PF yona isola usomabhizimusi isithi bakhweza intengo mahlayana nje sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo
ukukhwela kwezinto kubanga ukuthi umkhonomi vela usebenzi kuhle i-production ayisekho ambona ukuthi osomabhizimusi bakwenza ngabomo khona lokho lawo bazama ukuthi bephile benze inzuzo kodwa isimo selizwe sinzima kakhulu ikakhulu esikhathini sona lesi izinto zidula kuvaliwe njalo kule lockdown abantu abaningi abasebenzi basebenza kwi-informal sector so kunzima kakhulu kusuka kunzimele kakhulu labo vela abaswelayo
bakhona Nkomo abathi uhulumende kumele aphoqe osomabhizimusi behlise intengo lokho okuthiwa ngama-price controls ngesiNgisi kungasebenza yini lokho
ama-price controls asebenzi ngoba bengabisa ama-price controls izinto zizanyamalala zitholakale ku-black market sezidula so vele i-problem yokuthi akula production yaneleyo eZimbabwe le economy ayisebenzi kuhle kumele kulungiswe i-foundation ye-economy ayikhona ukuthi sikhangele ama-symptoms kumele sikhangele imbangela yokuthi ingani vele intengo ziphezulu ingani umkhonomi ungasebenzi kuhle kulokuthi sikhangele nje isithelo kumele sikhangele imbangela
umnumzana Dumisani Nkomo uhlaziya ezombusazwe uthe waba ngumphathi ntambo wendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye yena obotshwe izolo ukhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla kumbe kusasa. Ukagonye wetheswa icala lokuthengisa umhlabathi eHarare laseMashonaland East ngaphandle komthetho. Udaba lwabantu abathengisela uZulu indawo zokwakhela izindlu endaweni ezingalungelanga ukuhlala ludaba oluhluphayo kulezinsuku. Sixoxelo lwela amalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Ukagonye nje inhlanzi encane esifuleni sezano PF esamaland barons. Bakhona onyasha chikwinya esibaziyo abadumileyo ngendaba zamaland lezi kodwa siyakwazi nje bazihambela nje baziphilela bayabhadala imali njalo bayaprotectwa izano PF. So izano PF kayizimiselanga ukuthi ilungise udaba lwamaland barons ngoba siyakwazi ukuthi yikho abathola indlela abayisebenzisayo ukuthola ngayo imali nxa sebefunga nje ama-fundraise njalo nxa sebefuna ukuthi babhadale izinto zabo ngesikhathi sama-elections. So hayi yikudlana ngesikhathi.
Ngeke yini sitsho ukuthi kuveza ukubana amapolisa azimisele mpela ukulwisa inkohlakalo njalo abopha ngitsho lamalunga ezanu PF.
Amapolisa siyawazi ukuthi vele ahlezi ephonga ubopha-bopha nje okokubopha-bopha nje begijime bengabopha umuntu bagijime baye kwa-intatelize ndaba babatshela ukuthi sesibophile umuntu kodwa ukucina kondaba lwakhona sibone ukuthi nje luyacina luphele nje luchabala lokungena ngitshelwa kujeziswa kumbe mhlawumbe ukugwetshwa komuntu. Sibe babangaki abantu esibaziyo ababotshiweyo besethiswa amacala achiyeneyo kodwa becina bephonga uyekelwa behamba. Sesingakhanyela nje ukuthi abantu ababotshwayo abavaleliweyo ngabantu abangela macala njalo abantu abangawona ngalutho abantu abafana nabo anani abangela into yinkinga abazenzileyo kodwa isigebengu nanabamaland baron nje betshiywa nguhulumente behamba. So yi-window dressing leyenziwayo ngamapholisa yokuthi sebebophile ke umuntu.
Kungenziwani ukuze udaba lwe-corruption udaba lwamaland barons lolu luqedwe?
Uhulumende kumele azimisele ukuthi ahlanganisane lo ndaba ye-corruption ngoba konke lokho kubangelwa yi-corruption njalo konke lokho kubangelwa ukuthi abantu laba babenamandla benyathele ukuthi bona bangabantu bezano PF ngoba akula land baron ongayithola engaso ezano PF. So nxa bona njengeparty beyizano PF benika abantu ukuthi babaphe i-protection uZulu uzahlala nje edlelwa izimali bethengiselwa ama stains ave esendaweni ezihamba amanzi o ezigeleza amanzi.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Ibandla leMDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selivumele oxotshwe kusikhundla sokuba ngumqoqi wenhlelo zaleli bandla umnumzana Abednego Bebe lonkosikazi Dorcas Sibanda ukuthi baphenduke kuleli bandla. Ubebe uxotshwe phambilini komhlangano weCongress ngompalakazi lapho leli bandla elakhetha khona uMonzora ukuthi alikhokhele. Kodwa uBebe utshele iStudio 7 ukuthi kazange acele ukubuyela kuleli bandla njalo kafuni vele ukuba lilunga lalo. IMDCT iguqule isisekelo sayo njalo ngempela sonto yavumela umnumzana Elasi Mutsuri ukuthi abe ngumsekeli kaMonzora wesibili ngemva kukankosazana Thokozani Kuphe yena othi kamukeli ubukhokheli bukaMonzora. Sibuze isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube ukuthi uMakhuphe uza kwamukela nalokhu.
I-National Council yokuqala ngomva kwe-Extraordinary Congress yiyo yodwa elamandla okwenza utshintsho kusisekelo sombuso webandla. Ngakho ikwenzile lokho. Akusekho ke emandleni kamama uKhuphe ukuthi ale ukuthi lokho kwenzakale noma noma ubengafisa ngoba kuyenziwe yi-National Council ekade ihlezi ngamandla langegunya ele Extraordinary Congress. Ngakho ke kuyenziwe intando kaZulu, kuyenziwe intando yabanengi, wonke umuntu olandela imithetho yebandla osebenza ngedemocracy ukhangelelwe ubana akulandele lokho, akunanzelele lokho ukubana sesilomsekeli kamongameli owesibili ongubaba u-injiniya Elias Mutsuri.
Ubaba uBhebhe Lithilina wacela ukubana avunyelwe aphenduke kubandla, njalo lithi selikwenzile lokho, selimvumele. Kodwa yena uyakulandula uthi kazange acela ukubuyela kubandla leni.
Mina engikwaziyo yikuthi ubaba uBhebhe waba lenkulumo lo baba upresident weparty uDouglas Monzora, etshengisa ukufisa kwakhe ukubana abe ngumuntu ophendukayo njengelunga lebandla emhlanganweni. Lokho kwethulwa yi-report kumbe ngumbiko kapresident ku-National Council, njalo kwaba yinto ibandla elenza isinqumo sokuthi ubaba uBhebhe lo mama uDorcas Banda labo bonke abangafisa ukubana baphenduke kumele bavulelwe iminyango ukuze baphenduke. Ngakho ngilesiqiniseko sokuthi umongameli ekukhulumeni kwami laye ukutshilo laye ukuthi waba nengxoxo lobaba uBhebhe eyabafisa ekuthini ubaba uBhebhe ungumuntu ofuna ukuba aphenduke emhlanganweni.
Njengoba lisithi usephendukile, uphenduka engubani kulesikhundla yini alaso?
Ubaba uBhebhe kuphendukeni kwakhe usephenduka elilunga lebandla le Movement for Democratic Change. Akaselaso isikhundla leso ayelaso ngoba ngezehlakalo esizaziyo azitshintshanga izehlakalo, kodwa nje uvunyelwe ukubana abe ngumuntu ophendukayo ebandleni njengokuxoxa kwakhe lo baba upresident emazisa ukubana uyafisa ukubana aphenduke. Ubaba upresident wasekwethula ke kumbiko wakhe ku-National Council.
Siyazi ukuthi kulodaba olusemthethwandaba lapho alimangalela khona ngesikhathi lize limise ukuba lilunga okwakuqala lingakamxotshi. Luzaphathwa njani ke lolodaba nxa kuyikuthi usephendukile njengokutsho kwena?
Lolu kusaludaba olusezohlaziywa ngezingatsha zebandla njengomuntu oyamukele kuyona impela sonto edluleyo. Kusazohluzwa ke ukuthi indaba yakhe esemthethandaba ibandla kumele liyiphathe ngayiphi indlela, njalo laye njengomuntu umuntu osephenduka ebandleni uza kuxwayiswa ukuthi angayiphatha ngayiphi indlela okungasoze kulethe ukungazwani phakathi kwebandla.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Herald lithi uhulumende uzathenga amathalakitha okulima azinkulungwane ezintathu lonyaka eMelika. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi abatshayeli bamaroli labomalayitsha bazaphoqwa ukuhlala emingceleni yelizwe okwamalanga alitshumi nxa bengena kuleli bengelawo amaphepha atshengisa ukuthi kabalawo umkhuhlane we-COVID-19. Soku isikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi bakastudio 7? Uyabona lapha empeleni lapho eZimbabwe vela silamkhokheli. Angeke ukhuluma ngumuntu olama 70 years uthi wena umuntu ongaphatha abantu akhokhela abantu ikhehla 70 something years. Umuntu ongasacabangi ngukhulu ufanele ukuthi kokhona ayezihlalele eplazini lakhe kumba ayadla into ethile yamacimbi. Awungeke ukuthi unopresident wena usithi umuntu ofake i-lockdown angakunikanga kudla. Aqede lapha afake i-fine nje ukuthi wena ugqokanga imaski afake i-fine nje 5,000. uchuti umuntu ocabanga kahle nalo ayizimbabha yilamthetho ngitho lo wodwa ongawucabanga ngitho ayinamkhokheli vele leli lizwa lilalutho sesikhuluma iqiniso la makhehla la ngamakhehla vele abantu abangalanceda abangebasincede ngalutho mina ngicabanga ukuthi laba vaccine lana basidingelayo labasidingela into ozosibulala ngoba vele abayazi into abayenzayo laba bantu abakho khulume ngekhehla thina sifuna abantwana abancane abantwana abancane abasesele ingqondo ezifresh abacabangayo ukuthi ukukhokhela ikwenze njani aya amakhehla la
sebengenye into nxa ungayazi ngesaba iyabona ukuthi iminyaka yokuvota iseduze and into zimbi kusayidi lapo one badala noba nonto izayo badala baswaye nje kuba lula ukuthi any pandemic efika nje uthole ukuthi besiwezana uhambile besiwezana uhambile badala beya grown up umkhulu izazinto yade zimosha bamoshile laba bamoshile strong bamoshile is strong those people are not needed nje ukuthi baphasibithethe lizwe so yabona manje sinxasebethi ukukhuluma singakukhuluma for 40 years beyalokukhuluma nayo sebebonela ukuthi abantu sebevulile amehlo into eziningi sezicacile and umnankakhe wakana chance yokuwina ku-2023 yikho befake umzora laphana ukuthi mzora come close kulokhu uhlokohlokoze umakhuphe kala power yokuthi ahlokohlokoze unyanyisa abantu abaningi from amandebele lamanye amashona manje umzora uzazama ukuthi ancengancenge ukuthi maybe uchamise azalupha isichamise ezojoyina labo bantu ubhayizile it's either they kill him abantu bezapha it's either they kill him ukhona umzora phezulu kwakho labo mnakakho those guys banenge they are a team now they've teamed with nokuyi-mminyana nje abazama ukuthi bakwenze ukuthi i-mm but ngokuinto wabo bakuthengela umzora lo is their thing umzora lo is their thing umchamisa usesokole for 40 years ukubonile why does he want to give up now
ndivuka njani kuzo zonke indawo lapho likhona yeah sesizwe ukuthi Britain faka amasanction kodwa ingafakela abantu vele abasengamakhehla laba angakwanisa ukubusa isitate ukuthi bebuye bezobakhipha kuphela laba bantu basibusa ngombhobho abakazi njengakithi ngapha emathebheleleni vela sibafunda kubabona thina i-Britain ngayibuye le map izotshengisa amazwe la mabili thina sifunga ukubuswa ngukhayisa umuntu wakithi esintwini sesidiniwe laba abantu bantu laba batshontsha kakhulu ngamasela
zanibonani kwamukakithi linjani ngezindawo abantu abakade bakhuluma la ma-sanction ngeqiniso akula muntu ongawuboniyo umbuso omubi okamnangabo laba bantu bahlukumeza abantu kakhulu empumulweni kakhulu i-ZANU-PF le ama-sanction la ayisike ukuthi bafakela abantu labo ukuthi babazonda abantu be-ZANU-PF abantu laba lami ngihlezi ngitsho ngithi akula muntu ongawuboniye umbuso okamnangagwa omubi akula muntu ongawuboniye umbuso we-ZANU-PF omubi asike ukuthi babazonda laba bantu and la bantu laba bakhala nge-ZANU-PF abayizondi bazonda izenzo zabo ezimbi izenzo zabo ezimbi kakhulu laba bantu bahlukumeza abantu kakhulu elizweni lapha ubona sebe lokho beqhubeka befakela ama-sanction izenzo ezimbi akula muntu obazondayo laba bantu baphelisa abantu nzima kakhulu abantu be-ZANU-PF la and lokho jika beqamba amanga bethi bafuna ukuvusa ilizwe amanga asegcekeni akuswa abantu abangavusa ilizwe lapha and akuswa abantu abangakhuluma ngempilo zabantu ngoba vele ilizwe libuleyo yibo ngobusela babo ukukhohlakala kwabo langokutshontsha ilizwe manje bekhala ngokuthi ama-sanction ekhitshwe kodwa stili abantu akula muntu ongaboniyo into abazenzayo buka manje amalunga awe-MDC abotshwa kangaki ngenyanga nje kuphela singabali umnyaka kodwa stili angithi uyabona vele ukuthi umbuso wakhona vele mubi kakhulu ngala bantu be-ZANU-PF laba akula muntu obafunayo akula muntu obathandayo umhlaba wonke uyabazonda laba bantu abazonda labo ukuthi nje bona ikuswela ingqondo kuphela ngoba abacabangi vele kabala ngqondo kwabona
bobe kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Australia lithi liphatheke kubi kakhulu ngokugenqulwa kukahulumende okhethwe nguZulu kwele Myanmar libutho. Ibutho lakwele Cameroon lithi baphezulu kakhulu abantu abadinga umsebenzi wokuba ngamasotsha ukuze balwisane labahlamuki. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukamnumzana Donald Trump lidale leSenate kuzaqala kusasa. UTrump yena uphume esikhundleni ngozibandlela ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden wetheswa icala lokutshotshozela udlakela olwabangela ukufa kwabantu abahlanu edale lephalamende. Udaba lwakhe luzathonisiswa kuphela lanxaso wasuka embusweni. Sibuze ingcweti kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube ukuthi ubona izala nkomoni.
Into yokuqala nje siyibonayo ukuthi umthetho wabo bayawulandela. Okwesibili ukuthi kakho ongaphezu komthetho, kungakhathalekile ukuthi umuntu ngupresident noma ngubani. Kuyinto enkulu efanele ifundwe ngamanye amazwe ukuthi umongameli welizwe kumele agcinwe ngaphansi komthetho, angaphuma ngaphansi komthetho, ajeziswe, asuswe esihlalweni. Ngabe ekwenze lokho esephuma landeliswe ngamacala njalo ukuze bafunde bonke abanye abalandela ngomva kwakhe ukuthi umthetho uyavusa uzavusa kungakhathalekile ukuthi ngubani ongene esihlalweni waphuma kuso leso sihlalo njalo.
Ubona idale leSenate limfumana elecala yini?
Okwamanje kakubonakali kungenzeka ukuthi uTrump atholakale elecala ngokuba ukuze kwenzeke lokho kuzadingeka i2/3 majority. Ukuze i2/3 majority itholakale kuzadingeka 17 ama-Republican senators ukuthi avumelane lama-Democrats ukuthi uTrump bamthole elecala njengokwetheswa kwakhe icala i-House of Representatives. Kodwa ke ukusebenza kwe-impeachment process ayisiyo umthetho kuphela kule politiki njalo. Ngakho ke amaqembu omabili azabe ekhuluma lama Americans bekhulumela u2022 bekhulumela u2024 besenzela ukuthi bathandwe ngabantu babonakale beyiba bavikela lokho okuthandwa ngabantu. Lama Republicans azabe ekhuluma kakhulu lama supporters ka Trump ukuthi abavotele ngo2022 abavotele ngo2024. Ama Democrats azabe kufuna ukukhuthaza ababo ukuthi baphume ngobunengi baye bavotela ngo2022 babavotele ngo2024. Yikho kunye okuzabe kusenzakala ngaphandle komthetho nje kuphela.
Abebandla lakhe lama Republicans bamalaye uTrump lanxa nje kusobala ukuthi nguye owatshotshozela udlakela olwenzakala edalele eParliamente. Ungathini ngalokho?
UTrump uyesabeka kakhulu ku-Republican Party ngendlela eyisimangaliso ngokuba ubonakale eseyisithixo ndlela thizeni elabalandeli abaningi ababadingayo laba abasafuna ukuqhubeka bese parliament eMelika. Ngakho ke usakhonzwa lamanje kuza ngokuya kwesikhathi engasekho enyuzini mhlambe ipower yakhe ku-Republican Party iye iphela, amandla akhe ku-Republican Party aye elokhe ephela. Okwamanje usesabeka, yebo kambe bakhona abanye abangalandaba lalokho abakwazi ukuthi endaweni zabo even uTrump lama supporters akhe bengafuna ukuthi babuyiselwe bazabuyela, kodwa abaningi bayamesaba kakhulu.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Sizigqibeke ngokukhangela ebezihamba phambili. UZulu uthukutele ngokukhuphuka kwentengo yezinto ezigoqela impuphu lamafutha okupheka. Impumela yemihloliso ka-Grade 7 izaqala namuhla ukutholakala ezikolo ngesikhathi inengi likhuza umhlola ngokwehla kwenani labaphasileyo. Kubhubhe abalitshumi nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisithupha lanhlanu belo mkhuhlane lo. Kwanele mtwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.